Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 kumphalakazi 2018 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela basola umphathintambo wezempila kahle ngokutshela osaphethe isikhundla sika mongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima.
So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela.
Izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika komnotho, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula.
Nawo dawazi into akho nenzisi ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma election ukuthi ngawelizano vele kuzawoma solo nyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babiseli izano.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Odokotela basola umphathintambo wezempila kahle besithi bona utshele osaphethe isikhundla sika mongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izolo umnumzana Chiwenga uthe odokotela abafundela umsebenzi kuzamele bafakelwe umthetho wokuthi bengakhalali umsebenzi ngoba bengasozisebenzi zikahulumende. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi la ngamanga avela kumphathintambo wezempila kahle udokotela uBadaya Moyo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
IZulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Kwezinye izigaba kubikwa leli Zulu lichiye umonakalo omkhulu kakhulu ngoba libuye lomoya kwakhukhulwa izindlu eManicaland eChipinge. IZulu leli liza vele sokonakele kwezinye izigaba zelizwe ezifana lase Matabeleland South lapho izifuyo esezicube zafa. Kwezinye izigaba ngokuchisa kade kukhona izilimo kade zihlanyelwe sezichile. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi abalimi kumele bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa.
Into engayitsho Chris ukuthi kusukusela izolo ebusuku hayi kuke kwabangconywana ngoba izulu beliloke lisina lanamhla emini like laphinda lana futhi. Kodwa nxa sithi siyakhangela ngaphambilini hayi umumo wakhona ubungamuhlanga. Nxa sokuhlangene ukuchisa lokusweleka kwezulu, ngikhuluma nginje thina sesilahlekelwe izinkomo ezimbalwa namathole, zisehluleka nje ukuthi azirecove ngendaba yesimo esisemadleleni kathesi.
Manje nxa sikhangele umumo wona lo uyatshengisa na ukubana kuza kuba le ndlala kumbe sizabona lisini izulu abantu bathole?
Chris, nxa sithi siyalandela lokho esikutshelwa yizangoma zezulu, zona zithi hayi izulu lalonyaka vele belizasilela up to uDisemba. Kodwa nxa bethi bakhangela babona ngani ekupheleni kaJanuwari, February lo March izulu lizaba khona. Kodwa nxa sithi siyakhangela for laba abalamabele, izulu elina ngalolo hlobo luzasifaka enkingeni kakhulu ngoba lifika ngesikhathi esithi isizini sisiyaphela. So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela. Then kulabo abafuyayo isixwayiso ukuthi abantu abangena esibayeni bananzelele ikakhulu inkomo either ezimithiyo kumbe esezizele, bamake sure ukuthi yizona ezithola usizo olukhulu kakhulu ukuthi zithole even ifeed yokwengeza ngoba utshani lapha egangeni abukahlumisisi ukuthi bungenela inkomo ezikhona. Nalabo abasemasimini indawo eziningi abantu ngikhona behlanyela bangahlanyeli inhlanyelo ezafuna isikhathi eside ukuvuna.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMatabeleland South.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela umshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela umshweshwe
Lamlela nampaba fobembula.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi emaphandleni zithi lo nyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika kwezomnotho njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula kumalanga amalutshwana alandelayo.
Iningi lezakhamizi lithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo. Zethi lokhu kudalwe ukuma manzonzo kwezomnotho osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lonyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi seNtalale phansi kwenduna uMathe umnumzana Brighton Are uDuduba wababhekane lalo kwamanje waqala ngemva kokhetho olugutshwe ngontulikazi.
Mina kodwa azithi into yakhona enzisa ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngingawelizanu vele kuzawomasolo nyaka. But abantu bakhetha bona ukuthi babisele izanu, basibisele edubeni olufana nalolo. Kuthi nginanzelele ukuthi asila ma-court lapha eZimbabwe, asila ma-police athina asimelayo thina abantu. Konke vele kungokwezanu, kuzanulalized konke.
Umnumzana Special Dube Nyandeni uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose ukwedlula eminye iminyaka ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanisa ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha le mfula inkomo lokhu sizidingela amanzi sizigebhela. Hhayi lo ngubona ube nzima unzima kakhulu silime.
Esinye isakhamuzi unkosikazi Mili Mpofu uthi lo nyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hayi, sifisa ukuthi kube lenguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe ngoba lesi simo esikiswa sibuhlungu kakhulu njalo lezulu kalikho, siphakathi kwendlala labantwana ukuthi sibapheni izinto kazithengeki. Hayi, kwasizimela kakhulu lokho.
Umnumzana Dennis Moy uthi lo nyaka bebekhangelela ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho kodwa lokhu kubethole nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma. Besikhangelela ukuthi maybe izinto enxa zingatshintsha zibe ngcono kodwa ngendlela osuke yona kathesi hhayi kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitola kula nto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitola bukho.
Unkosazana Media Sitholo esitezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Sifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Abantwana esikolo sanele sikubadingela ama uniform ngoba khathesi inxa kulomntwana oya ku form 1 njengami ngilaye. Sokuthi ngiqalise uniform lesicathulo kutenza kususa ngusuka ngaphi ngusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo kodwa eshop umuntu uzafuna icash angilayo.
Inenge emaphandleni lonyaka beliphila ngomumbo okuphiwa osuka kokhulumende. Njalo unkosazana Annelies Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Kunzima sibili kulelanga elikhulu kakhulu. Kulendlala size sincedwe bonaba abama ulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebesizenzele. Basinikeze ukuthi izingadi zikhona sizuzo kokuthelela ukuthi sithelele sizuze ukuphila ngoba sikhuluma ngenze nje sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Loba nje inengi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Inengi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo ama school fees wona sekonga okumangalisayo. Udezinye isikolo sezifuna imbadalo ngedola lemelika. Intengo yesibhoko zesikolo ama-uniform layo ikhuphukile okumangalisayo osekuthiye iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe sithi uzulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube. Ngilifisela umnyaka omutsha olithukela.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Gukama.
Lamlela.
Gukama.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Siyadibana njalo balaleli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Ukuqala mnumzana, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini oza kukhumbula ngomnyaka wonalo esesiwugqiba kuvikezayo?
Umnyaka sizawukhumbula njengomnyaka owasinika amathemba okukhulu kakhulu ukukhangelela entweni ezinhle esasizitshele ukuthi sezisiza kungakayenzi ukhetho lweZimbabwe. Abantu bajabula ukukhumbula u-1980 ilizwe selithethwe abantu bezizwe ukuthi nakho kumnandi sokuqalwe izinto ezintsha sonke imizwa sijabule kakhulu. Kodwa kugcine kwenzakele ukuthi konke lokhu kwagcina kufanana le bhaluni yomntwana obelokhu eyidlalisa igcwele umoya. Kwase kufika nje utshani bayidubula yaphongukhapha yakuphela abaonke wasele ngaphethe lutho umntwana.
Manje sesikhangela lona ukhetho, ungathini ngalo ukhetho lolo lwedluleyo? Ikakhulu sibona ukubana impumela yakhona yagcina isingehanjiswa emthethwandaba.
Impumela yokhetho yiyo I think ongathatha inthi yampela yobuhlungu babantu beZimbabwe ethini khona babekhangelela ukuthi kumele lolu khetho kunabantu abantu beZimbabwe jikelele bese sifana laba abezano PF abeZimbabwe jikelele abantu umuntu nje wonke ngobuntu bakhe babetshela ukuthi hawu sokufika ithuba lokuthi manje sizikhethele esiyifunayo. Abezano PF babetshela ukuthi sokufika ithuba lokuthi izenze thina sibe semthethweni okungathi ngesilungu the 100 to 50 miles themselves. Kodwa ke abawizana okubuhlungu ukuthi la ube winile kanjalo if ukuthi umuntu olandela into ze media lezi ze cyber space you would have seen uthi wenga umsekeli kahulumende eginga ethembile imibuzo into the thing that has happened is that it's difficult for everyone. It's difficult now for them when our banchon tumbus, and it's also for the it's difficult for the general populace of Zimbabwe. So into the manager, it may be for everyone. I don't think Gumnaga Kwala, we are Lalubutong. I don't think my children are Lalubutong. And a band to Zimbabwe won't change the series. Agula, Zimbabwe. So we are a wonky, Ebula, and a same So we are and Agula, Lyonkinda. So we are in a very difficult situation. And in Jonga, the Supreme Womyaga, Labo, Ava, Lokuba, Kangaluza, Ulunga, whether we are Tanda, Zakumbuya, Tetela, Umbianzan. Ufisa lutumnyaka olandelayo lo uqalise ukwambula lokho kuza nje ukuthi wonke umuntu angene kujabule.
Manje ngokubona kwakho kuza hamba njani umnyaka wona lo esesiqala lo uzaphela konke kulokho kufana kumbe kuzaba lobubelo?
Kuzenzakala mina ngokubona kwami so angeke ngisho ukuthi kuzenzakala njengale ndlela phana ngokubona kwami yikho kuthiwa khona ngesiNdebele liyabe selidumele emansumpeni so akufanele nto ongayenza selizogcwala noma kuyenza nje isikhala saku kwa ngesiNdebele isikhala sakutsha isongani zizadubuka nje akungeke kwenzakala ukuthi umnyaka next year kube nje kungani yinto ejwayelekileyo ebonakala ngamehlo abantu next year kukhona okukhulu okuzenzakala esizobona siye iZimbabwe izo either kuzenzakala ukuthi iZanu-PF idilike ivele ibhidlike or iZimbabwe njengelizwe idilike yona nje wonke umuntu usala ngisho lokuphefumula manje kusaswelakala ikhokhu nethukela next year if izinto zingasajikanga iZanu yadilika or iZimbabwe kuza kuna nje sokuyinto yokuthi wonke umuntu ewuqhawuke eZimbabwe kwenzakala into entsha into engakaziyenzakale in terms of udilika so sokufika epointini where ithumba sokufuze lidubuke and mbona ingani into enhle naleyo akusela yenye ipoint selibuhlungu wokuthi lizadubukela lodwa alisadingi ukukhanywa lizadubuka lodwa bese nje sokudingakala ukuthi ababuya baligezise bese kuthiwa lidlulile lidlulile lelo thumba so kudingakale labo abazazifaka kumaposition okuthi if lidubuka bazoliklina njani kusasa kuyiwa phambili lingabuyi futhi lisikhathazele lithumba.
Hayi, kezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli. Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eWomen of Zimbabwe Arise iWoza sicubungula obekuhlupha kuwona lo umnyaka esesiwugqiba sicubungula lokuthi kambe umnyaka ozayo usiphatheleni.
Umnyaka wonke nje u-2018 wonke kube le-cap year ama-promise that esikhangele kuzaba khona kuzobe inguquko azabe khona siyakhangela ukushota kwezinto ama-basic commodities ukushota kwe-fuel ukukhwela kwe-fuel khonokho kukhweza izinto and obungcono ubuyela obubekhona ukuthi kathesi impilo kule maternity free but okunye lokho okuningi kunzima kakhulukazi ukuthi omama batholi ukudla baphekele abantwana konke konke lokho lana kunzima kakhulukazi ama-basic commodities kawakho atholakala khona adura ekhonomiya sama-gracism zakathi ephuma omama abaningi bakhe sibancedisa kakhulu bathola ama-results ngoba othitha la ezikole bebamba ama-results and uthole ukuthi umama ngiyoludiwolo lolo so impilo yezimbabwe sile kathi kathesi inzima kuwonke umuntu kathi i-waste umama lapho kunama-crisis khona every time umama isaphofoli
othuba. Yebo sithi lapho bekubanjwa ama results emhloliso ka grade 7 ngezinye indlela ngathi umnyaka lo ngabe uphele kuhle yini njengoba uhulumende sesithi abantwana bazafunda mahala.
Uphele kuhle kakhulukazi kodwa vele bekungekho emthethweni khona lokho ngoba semelisile ukuthi ngengehlangano sinethi abantwana bathula ama results ngoba bekukhuluma iconstitution is unconditional then bese bephiwa. But ukuthi abazali abaningi umama bebethi into ama affidavit ema police ni so inkinga isifuna ukubhekana la ina lokuthi ama police ayona umlando wawo ukuhlonipha isisekelo according to section 219 akhona ukuthi bevunywa besetshenzwa izikolo besayisa abazali ama affidavit ngoba khona kuyahlukumeza abazali kuyahlukumeza abantwana ukuthi umzali usekhaya esesayinisa i affidavit ukuthi uzasakala ngabesikolo so siyakuthakazelela kakhulu ukwazi ukuthi wona uhulumeni sethe insimbi yamahhala kodwa sifuna akubheke up in the plan financing because of course asset ukuthi imfundo yezimbabwe iwe iye phansi they are both accountable even before age like I said before
sesikhangela ke umnyaka ozayo
ya kukhanya kukubi kakhulukazi kodwa thina njengabantu kumele size amalungelo ethu sike kuphusha ngoba kulohulumente the fact kulohulumente okhona kumele akubone imizamo kumbe uyagijima ekhala kumakhelwane kumbe uyenzani asiwazi thina esikwaziyo ukuthi sifuna ukufezelwa ama-rights ethu njengohulumente khona and we are going to use the constitution ukuthi sithole lokho esifunayo ukuthi ake sinike explicit into ezenzayo kumele into kuqhubeke if it means ukuthi bakhathe kona ebudget yabo khona ngale abasikholisa yona kumele kuwe njalo siza kona ukuthi bayenzani khona babe strategic basakampeni ngoba thina izindingeko zethu sizaqhubeka sizidinga
sikhuluma nje ukuyini elikubonayo edolobheni lakobulawayo abesifazane abantwana badlala njani ikhefu lekhisimusi
hayi thina vele ikhefu lekhisimusi eqinisweni esibilini sikhambele ema-church satsho nema-church sihlabela endlini ukuthi akulamanzi amanzi siyakuthiwa ngama-bowsers sithi kanze bowsers uthiwa imigqome ngu-2 i-president so akulamanzi akulakudla akulapetron vele konke nje yazi ku-black i-black sikubongela ukuthi nje siyaphila nje kuphela otherwise okokuthi singathi sibili sisiwukhisimusi siyeuthi akuvakathelwana asihambanga emakhaya ngoba ngeviki abantu sivale imisebenzi sizaya emakhaya ipetroli bengekho ukuthi kuthele ezimoto engihambe emakhaya amabhasi akhwela nge-100%. So yizinto ezisidanisayo zine so hayi sibongele ukuthi nje siyakuphila funa uhulumente angenele kakhulukazi xa ukhuluma ngentengo sikhangela ukuthi ama-inform akhwele angikwazi ukuthi uhamba njani uyathola kule price ye-u s kuze kwale price ebond for instance i-inform yomntwana we-primary kade nge-u s $18 ngebhondi i-$76 which is really crazy ngakunanzelelo kwinto wangkhona bese sikhuluma ngezinye izinto ezinjangokuthi olacto abakudaribodi kolapho bakhwelile from 50 cents ola longo besithenga 50 cents lapo kodwa ke $1.80 kwezindawo $2.20 so asikwazi ukuthi la isibuya nge-forex kumbe njani ngezinye izinto ezincane nyenezisazikhangela ukuthi ngama-local products but kukhwela kuze kukhwele sikusadelele ngingazimbele isiweli I'm not an economist, but there's news into I'm a price up normal. So we need to pick up and bring that in also there.
Leyo balaleli bingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eye Women of Zimbabwe Arise iwoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo izwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Izizalane zeZimbabwe ezihlala emazweni ehlukeneyo zize zazibonela ngawazo umumo okhona ekhaya ngekhefu lekhisimusi okunenga sikuzweni kuEzra Chisas Banda
behle ngobunengi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kweleZimbabwe bahlangabezwayo ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ngihlale eNkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona phe South Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Ngithi ngibuye ekhaya lapha ngeke ngizame ukuthi sibone ukhisimusi ngayidlala emuli. Uma ngifika lapha ekhaya ama challenges engabe ngihlangane lawo ngama challenges ukuthi imoto yami besithwala mzimu ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba yefuel, ifuel iyahlupa ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama sinto ezikhwelile bafuna ama bond bafuna ama USD lama rand manje kunzima ukutholakala lapha yathuhamba namuhla $2 kusasa $15 idifference angkhona vele ikhwela so iphezulu kakhulu akunzima shame Africa.
Umnumzana Sipho Mawabeni wehle vele kwele Britane yena wehlukene labanye ethi ekhaya kumnandi.
Chisa mina lokho ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway njengoba ngilapha ekhaya lokho ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle. Angithumba lalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle. Abantu abaningi ku-private sector baku-diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa i-construction ngani ukuhamba kahle. Le mgwaqo ngingabona emgwaqo from eGwandu siya leKezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo.
Omnonzana Nyoni kavumelani lo Mawabeni.
Mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe. Bethi zospenda Xmas time le family yami. Ay manje lapha kunzima la. Tuza khona zadura ukutula nje la drink.
Ukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnunzana David Ndlovu.
I-Christmas yami ayizange ibe mnandi. Ngoba ukudla kakukho akulalutho. Into zonke zikhwelile akula into enhle yonke into iyalayinela. So sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe.
Kukhala wonke umuntu imali iyahlupha. Amafutha ezimoto akatholakali. Njalo intengo zikhuphuka njalo nje. Ikhisimuzi kwabaningi ibiziqandela nje. Ngiyimele iStudio 7 ikamela ngeza Jesus Banda.
Sondela ntokazi ungesabi ntombenhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikumba kumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi lengxenye yami inyomuntu yaphaphatheka sondela eduze ekhekhele inhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenyukele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawuthole uthando omfotho iqome ngizinqanje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombaza come stanabana come ntombazana come stanabana Come ntombazana, come ntombazana, come ntombazana.
Kude mani yiniki, zela abantu zebantwini asibemathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela amathambo. Iqome ntombi ngebe nguwa ube ngwami omkhulu. Zonola mvunye, lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqeda ngiziqhansa bule zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kusasa sodwa isizwe. Uyangiso. Senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona okunye akuthanda ikho lokho ngikome ntombazana yenza khonokho.
Ngiqome ntombazana ngizinqande ziye khona lekhaya ingoma emnandi ingoma kalikhwa okancube ngiqome ntombazana isiqhubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.